sokuyisikhathi sendaba ku VOA Indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chana njani mthwakazo omuhle siyahlangana kweza kusihlwa kumsakazo we Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kumfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
njengokuthiwa kuthe ukuba bevuka nge-president ambamba sathi ngo-7 emsenzisale saziyikholi ukuthiwa hhayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Kuvaleliswe umnumzana Chinga Dube kobulawayo, yena owalwa impi yenkululeko obhubhe ngeviki edluleyo. Imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqalile namuhla, inengi lisithi lifuna kuthuthukiswe ingatsha ezigoqela ezemfundo. Sokulomnyaka kuqhamuke impi phakathi kwele Israel le Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abaphathi ntambo bakahulumende labantu makhaza namuhla bavalelise umnumzana Chinga Dube owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, yena obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubaba uDube uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli yemasoni Mnangagwa. U-Ezra Chisa Spanda usipha lolu daba.
Bekuneshekana labantu namhla enkundleni imidlalo eBaba Fields Stadium kunkozo yokuvalelisa umoyi Richard Kennel Chinga Dube obhubhe ngolwesine ngeviki ephelileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wamnikeza isicoco selizwe. Kukhangelelwe ukuthi uzancedwa iNational Heroes Acre ngolwesithathu. Umndeni kamoyi uthe uDube wayefisa ukuyancedwa iLed Stanley Cemetery kobulawayo. Umphathintambo kobulawayo unkosikazi Judy Ncube wabayesikhulumo esiqakathekileyo kule nkonzo ubonge bonke abaphathisa moyi engezwa kahle esithi kuqondile ukuba ayencwatshwa eHarare.
Umsebenzi owenziwe ngodokotela, omongikazi
umndeni kamoyi lawo uwonge kakhulu okwenziwe unkulumende loZulu. Indodana kamoyi uVusa Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kazangathandabuze ubuqhawe bukayise.
Njengokuthiwa kuthe ukuba bevuka nge-president ambamba sathi ngo-7 emsenzisale saziyikholi ukuthiwa hhayi umdala uhle wenza i-decision eyedwa.
Lokhu kugcizelwa ngusenator Molly Mpofu kobulawayo othe uDube wayeyindoda emadodeni. Izikhulumo eziningi bezivuka emsebenzi kamoyi zisithi ube ngumuntu obemele uZulu njalo wayethanda ukukhuluma iqiniso. Umalumakhe uKennedy Sigoba ngomunye wabo.
Ukuthinga iqiniso amtshela lona ngelokuthi wothi ukhethe umuntu ozamthiyela.
Baningi abathakazelela okwenziwe ngomunye uDube. Mnumzana Dodi Mphazi Makhumalo uncume indlela ayilondoluza ngayo ezamasiko.
Ithanda le-development njengesizwe esilahlekelwe yilayibrari.
Umne wabo wenkosikazi kamunye uDokotela Malvin Maphosa uthi uDube lanxawe kubandla leZANU-PF ubephila kuhle lakuba kumabandla aphikisayo.
Usisi uNomathemba kulosisi amlandelayo okuthiwa nguRosi othethwe nguSiphepha owayengumaqhuzu we-MDC. Ubaba uChinga engumaqhuzu weZANU. I-MDC leZANU zazingabonabonani. UChinga lobaba uSiphepha ngitholela ngelilodwa abake balwa phambi kwakoMaphosa kumbe behlangana eHarare.
Wayekubandla leMDC umnumzana Sam Siphepha Nkomo uyakufakaza lokho.
Lakhuluma sibili when kati la ya criticize ngapha ngakithi la mina criticize ngakibo
umzimba kamuye uzalaliswa endlini yakhe ekhilani kobulawayo uhanjiswe enkambeni yebutholelwe elini phakathi kusasa ekuseni ungakayi Harare lapho uzalala endlini yakhe eRua kodwa ngolesithathu encwatshwa iNational Heroes Acre ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Chisosa.
Imihlangano yokuthapa imibono yabantu elizweni phezu kwendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo. Iqalisile namuhla inengi lisithi lifuna kuthuthukiswa ingatsha ezigoqela ezemfundo lezempilakahle. Imihlangano le ibikhokhelwa yikomiti yedale lephalamende ebona ngezemali. Njalo ikhangelelwe ukugqitshwa mhla ka-12 ngomgqibelo ozayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lunga lekomiti le umnumzana Prince Dube, omela intumbane njube edale lephalamende obekuqula elibhotabhote emathebelele North namuhla.
Iphakathi ngokuqoqa umbono kaZulu silandela okumunye constitution yeZimbabwe usection 141 oyiyo ethi khona nxa uminista wezemali ezaphawula ibhajethi yomnyaka olandelayo kuqakathekile ukuthi azuze umbono kaZulu azuze umbono wama-citizen eZimbabwe ngoba beyibo okufanele bathole ayesikubiza sithi ngama-public service njalo bekhuluma futhi ukuthi kathi uhulumende vele yena imali okufanele ayisebenzise okufanda ama-public service angayithola ngaphi kusiya ngendlela lapho abantu abakhona. So namhlanje-ke ekuseni siqalisile besisebinga endaweni okuthiwe yisinde sihambile senza i-consultation yethu kuhle babuya sile abantu bafa imbono emihle kakhulu lokuthi kati vele bona behlezi edinga ngale kuyini yako bona kuqakathekile okungapha uhulumende imali njalo imali leyo yenziwa njalo. Sasuka lapho kathesi ejotsholo ejotsholo lapho sesenzile kuhle sili abantu babuya baphaphose ngokufanayo imbono yabo emihle kakhulu.
Lisuka lapha liyangaphi kusasa la kwamanye amalanga alandelayo?
Yebo, kusasa sizakuya eMangwe boChichi ntambama sesizakuzwa ke ama-submitters abe evela abantu extra through the radio then ngolwesithathu siyabe sisendlini yakobulawayo eSobhon Hotel ekuseni ngo-10:30 then emini sesisiya elobishini lelobhengula siyabe sesile lobhengula ngesikhathi sika-2:00 kube kanti ngolwesine siza kuya ebubi ekuseni ngo-10:30 sisiya kudlala futhi imbono kaZulu then ngolwesihlanu sesithetha sisegwanda ekuseni.
Abantu baluzwisisa yini lolu hlelo njalo banika imbono yabo bekhululekile khona ngapho ebhinga bonke bebezwisisa yini kumbe bekudingakala ukuthi kube nomunye okhuluma ngolimi lwayo?
Sivele sihlambe siqhubene bevele sikwazi kakhulu sikuqakathekisa ukuthi abantu abavela kuleso sigaba ikakhulu bengamalunga edalekele ephalamende batho ukuthi bona bakhululekile ukuya edinga abantu kakhulukazi abavela emathebeleni not so bevele singamalunga edale ephalamende silabo abaphathi abahlonipheki abakhuluma ulimi lwedinga kube kanti vele bona abantu kwedinga bayahlanganisa isindebele bayahlanganisa isitsonga so bevele kukhululekile wonke umuntu ekhuluma ngolimi alufisayo alusekayo ngendlela ababuse ngayo imbono yabo bekukuhle kakhulu. Thank you very very wonderful I can say.
Umnumzana Prince Dube umela intumbane njube edale lephalamende njalo ulilunga lekomiti yebhajethi Finance and Investment Promotion kuleyo nkundla obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 esejotsholo. Abachayeli bezimota ezithwala uZulu phansi kwenkampani yeBolt kwele South Africa okugoqela labeZimbabwe bakhala ngokungavikelwa inkampani le kulandela ukubulawa ngokudutshulwa komunye wabo ngabantu abangena emoteni yakhe bezenza abafuna ukuhanjiswa kwenye indawo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bajensele abachayeli abaningi ngolwesihlanu emahofisini enkampani le eRandberg eJohannesburg ngemva kokubulawa komchayeli weZimbabwe uNguquko Gaza. Abachayeli laba bathwala abantu ngemota zabo besebenzisa inkundla yezokuxhumana enkampani yeBolt bathi sekubulewe abachayeli abaningi kakhulu, abanye bechiywa belimele okwempilo yabo yonke, kanti abanye njalo sebethathelwe imota zabo ngenxa yokwehluleka kwale nkampani ukubavikela. Emfanekisweni kamabonakude egcwele bulenjini be-internet kubonakala abantu ababili bebamba uGaza inkunzi ngemva kokuzenza abafuna ukulayitshwa. Kade lapho abantu laba basuka emoteni kaGaza bese kubonakala yena esephuma angathi uyabalandela. Kulapho-ke omunye wabo omthululela inhlamvu okuyikho okuthethe impilo yakhe. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-e-hailing partners council umnumzana Melithemba Mnguni uthi bahlangana lalezi zehlakalo mihla ngemihla.
Leli viki nje lodwa ashone ngalo wevet abanye driver abawu-4 abashonile ngendlela efanayo bedutshulwa.
Umchayeli wesifazana unkosazana Phumla Faye uthi lingozi iphinde kabili kubomama abenza lo msebenzi.
I-Bolt is protect isenze la priority. I-priority yabo ama-customer, which is abantu laba abasibulalayo.
Omunye umchayeli umnumzana Shane Dube uthi u-Bolt akufuna kibo imali yabo kuphela.
Njengoba manje sesifelwe ngumfo wethu nangugaza la ulele la, why u-Bolt engasicompensate? Udutshulwe ngumuntu obe-requeste u-Bolt and u-Bolt ma efaka ama-trip wakhe ingena iyatsho ukuthi unsafe area, but why ngendlela aba-strict ngakhona kithi engabi strict ema-clientini wakhe?
Umnumzana Mkhululi Dube laye ongumchayeli uthi iBolt ilomlando wokubavikela.
The way a strict ngakhona kithi ama-drivers, uBolt akabe strict nawe laba gibeli bakhona. Mhlawumbe ngaleyo ndlela songabangconoke nama-price konke abafoti ngabe bekhuluma kanjalo konke lokho into ezibalulekileyo.
Umchayeli okhethe kwaziwa ngokuthi nguZwelibanzi uthi sikhona isisombululo sale ingxaki.
UBolt imali esimenzela yona iningi kakhulu. Imoto nemoto efakwa kaBolt iyafuneka ukuthi ibe ifakwe installwe amakhamera. Benze i-system lapho i-customer izokwazi ukuthi is-verify uma ingena ukuthi uye lo muntu lo.
Inkampani yeBolt yona ithembisile ukuthi izaphendula izikhalazo zabachayeli laba kungakapheli insuku ezisikhombisa. Uhulumende weSouth Africa uphakathi wokubumba umthetho ozalawula ukusebenza kwamankampani afana lawo eBolt ngendlela ezavikela amalungelo abachayeli laba. Usenjalo umzimba kaGaza uhle wathwalelwa eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona enyathi. Uchiye ingane eyodwa nomkakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu kwele Mozambique abathi bafuna kubuse elinye ibandla athi ele Frelimo lona eselibuse phose okweminyaka engamachumi amahlanu 49 years. Kulabanye njalo abathi kumele leli bandla liqhubeke lisembusweni ngoba lithakazelelwa nguZulu. Bakhulume lokhu ngesikhathi ele Mozambique lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press bona babika ukuba kulezulu elikhulu elesikhukhula uHurricane Milton okukhangelelwe ukuba lizakuna esabeleni seFlorida khonapha eMelika kulandela ukuna kwelifanayo kuleyo ndawo kunsukwana ezedluleyo elibulale abantu abendlula ikhulu ezabelweni ezithiyeneyo njalo ladala umonakalo omkhulu. Iziphathamandla zesabelo seFlorida seziqalisile ukususa abantu endaweni okuza kuna khona leli zulu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden namuhla ukhulumisane losowabo wakwele Israel uMnumzana Isaac Herzog mayelana ngempi yase-Israel leHamas ngesikhathi kusanela umnyaka iqembu leHamas lihlasele kwele Israel labulala abantu abedlula inkulungwane 1200 okugoqela izizalwane zaseMelika eziphezu kwamachumi amane 46. IHamas yona okuthiwa yiMelika liqembu lezidlova ama-terrorists yahlasela ele-Israel ngosuku lwanamhlanje nyakenye mhlaka 7 ngomfumfu okwabangela ukuqala kwempi phakathi kwe-Israel laleli qembu elokhe iqhubeka. UBiden utshele uHerzog ukuba iMelika izaqhubeka isima lelizwe lakhe lize linqobe izitha zalo. Wathi njalo ulusizi kakhulu ngokubulawa kwabantu base-Israel iHamas. UBiden uphinde waveza ukukhathazeka ngokufa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Palestine eGaza lapho i-Israel ehlasela khona ngamandla ilwisana leHamas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sfanda.
I-Israel yahlaselwa yiHamas, yasithatha iqhinga lokuthi izalwisana leHamas. Khonokho abantu basakukhumbula, kodwa esesikukhumbula kakhulu yikuthi i-Israel isisuke yabulala abantu mahlayana abangaphathanga zikhali, abesifazana, abantwana, labagulayo ezibhedlela. Yahlasela ngelokuthi thi yona abantu laba bafihle kumbe abantu abafunwa i-Israel baxashe phakathi kwalaba bantu, okuyinto ezisa ubuhlungu abantu abaningi emhlabeni. Yikho le ICC, ikhothe enkulu yomhlaba, yathi yona Israel akayime ukwenza lokho, ekayekela ukubulala abantu isithi idinga abalwi beHamas.
IMelika yona ungathi kumele idlale ndima bani ekuqedeni limpi ngoba sesike sabona ikhuza ele Israel isithi akumelanga lihlasele endaweni thize, kodwa sabona liqhubeka lihlasela kuleyo ndawo.
I-America isingasiza kakhulu nxa ingayenza kube segcekeni ukuthi yona isoze ivumelane lokubulawa kwabantu, njalo isoze imele Israel nxa i-Israel iqhubeka ibulala abantu mahlana, abantu mathuphanje, abantwana, itshaya izibhedlela, itshaya izikolo, ize itshaye nalapho okufundela khona abantwana abancane esikuthi kuse-crash kumbe ema-kindergarten. Khonokho mbone ngani kuyinto ofanele i-America ithi hayi ngike imelane lakho. Siyazi kodwa ukuthi ngendlela ezepolitics zibi ngayo kwele America akusoze kwenzakale ngoba abakhethiweyo abanye ngabo president labantu bayafisaba ukuthi bangaphikisana ne-Israel, into zabo ngeke zibahambele. Sizwile uDonald Trump esithi yena i-Israel kayithini, kayiphange itshaye kumbe idinge ukulwa ne-Iran ngendlela ephakemeyo. Yona ivele isilwa le-Iran, isilwa labo Hezbollah e-Lebanon. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi i-America ngeke isize ilizwe kumbe abantu kuleyimpi.
Ingaqedwa njani kahle kahle limpi?
Yinye kuphela indlela engenza ukuthi ukubulawa kwabantu lokhu kuye kume ukuthi amazwe alezikhali ezinkulu zokulwa afana labo Russia, labo China baqalise ukuthi hayi thina lathi sesiza ukumangela ukuvikela ukubulawa kwabantu kwele Palestine, kwele Lebanon, phela kwezinye indawo bencedisana lamanye amazwe. Ngibonani khonokho kungasuka kuphendule i-America ukuthi igcine isithi ku-Israel hayi yekelani ukuganga, yekelani ukwenza into engekho emthethweni, into engazivunyelwa yimithetho yemhlabeni.
umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseHarare. Kwezempilakahle namuhla sihlolisisa umkhuhlane we-hepatitis B olakho ukwenza umuntu abe lesifo semvukuzane yesibindi. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele eyezempilakahle e-World Health Organization ithi umkhuhlane we-hepatitis B uthelelwana ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umama othelela umntwana ebeletha ekusetshenzisweni kwegazi emacansini, ukuhlatshwa ngamajekiseni uma umuntu ethatha izidakamizwa, ukusikwa ngamareza lokunye. I-WHO ithi umkhuhlane lo ulakho ukubangela ukulimala kwesibindi esingaba lomkhuhlane wemvukuzane. Kodwa ithi i-hepatitis B ilakho ukwelapheka ingaphangiselwa. KweZimbabwe akwaziwa ukuba umkhuhlane lo umemetheka kanganani loba kulabanye abantu abawugulayo. UDokotela Matthews Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, uchasisa ngembangela yomkhuhlane lo.
Umkhuhlane ohlasela isibindi, umkhuhlane obangelwa igciwane yivirus.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uthi kulezibonakaliso eziningi zomkhuhlane we-hepatitis B.
Izibonakaliso ze-hepatitis zingagoqela ukuluza i-appetite, umuntu angafuni ukudla, ahlanze azizwa diniwe, umzimba ungatshisa, kungaba lobuhlungu esiswini ikakhulu ku-upper right quadrant, ikakhulu kungxenye yesandla sokudla ngoba yikho lapho kuhleli khona isibindi. Okunye umuntu engaba le-ascites, lokho kuyikugcwala kwamanzi esiswini. Okunye isibonakaliso ukuthi umuntu engabe le-hepatitis kumbe umkhuhlane wesibindi i-jaundice, okutsho ukutshintsha kwembala wamehlo lolimi lesikhumba kusiba yiyelo, lokho kubangelwa ukuthi inyongo kayisakhitshwa kuhle esibindini.
UDube uthi umkhuhlane we-hepatitis uyavikeleka.
Singayivikela ngokungashiyi into ezishapu khonokho bese kutsho ukuthi ezinjengamanariti, uthi uma usiyafaka i-tattoo make sure ukuthi inariti entsha esebenza kuwe. And kulaba abasebenzi abahlaba ama-drugs, sithi vele umuntu engahlaba ama-drugs ngoba wona alunganga.
Unkosikazi Methembe Chuma, umhlali wakoBulawayo owake wondla isihlobo esine-hepatitis B, uthi okuqakatheke kakhulu yikubona odokotela kusasemasinyane kanye lokuhlanzeka ukuze kungamemetheki.
Ukuhlala lo muntu ole-hepatitis B kunzima ngoba kuningi okuyabe kumele kunanzelele ekumongeni ukuze umkhuhlane ungamemetheki emulini yonke. Kodwa engakunanzelelayo ekuhlaleni lo muntu lowo yikuthi kumele aye kudokotela kusasemasinyane.
I-WHO ithi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2022 abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu, i-254 million, babanjwa ngumkhuhlane lo, kwathi abedlula isigidi i-1.2 million babulawa i-hepatitis B. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abantu abanengi sebamukele ukufakwa kwelitshe lesikhumbuzo elakhelwe oweyinduna enkulu uGampo Sithole wakuqala. Bathi kubalulekile ukuba kukhunjulwe abasungula isizwe samaNdebele ngalindlela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ngokugcwele abantu esigabeni sakoGampu eMangwe ngolwesihlanu okuvulwe okusemthethweni ilitshe likaGampu wakuqala olweyisemkhulu uMagogo Sithole owalwa izimpi evikela inkosi uMzilikazi owamncedisa njalo ekusunguleni isizwe sikaMthwakazi wasala enkundleni okwakubambane impi yakwaZulu leNkanyamba kwathi esikhundleni sakhe kwathatha indodana yakhe uMaqhekeni Sithole. Abezomdabu bathi ukwakhelwa kweliba lenduna le kuveza ukuba wadlala indima enkulu ekubunjweni kwesizwe samaNdebele. Ilitshe leli livulwe yinduna uAshel Gampu IV isethula inkulumo yayo ngemuva kokwembula lesi sikhumbuzo. Induna ikhuthaze abantu ukuba beziqhenye ngobuntu babo. Induna esanda kubekwa uMorning Manguba Moyo utshele abasembuthanweni lo ukuba kumele abantu badonse kanye kanye ukuze bathuthuke ngemfanelo.
Masihamba siphila kuqakathele kakhulu ukuthi sizazi ukuthi singomani.
Bekunenkokheli zomdabu eziningi emkhosini lo ezigoqela induna uFuyane, uMathema, uDakamela, uMafala, uBidi labanye abakhuthaze uZulu ukuba ananze amasiko ngokupheleleyo. Induna uMbusi Bekithemba Dakamela Ncube webabambeni enkayi uthe kumele inkokheli zomdabu ziphathe kahle uZulu.
Nginje ngingu-Chief Dakamela enjengu-Chief Gump akusithi esakhethwayo ukuthi besibe zinduna namhlanje, kodwa kwakhethwa okhokho bethu ababetshengisa ubuqhawe, ababetshengisa ubuntu, batshengisa ukuthi balama lokucika kokuthi bekhokhele.
Abezombusazwe labo bebekhona emkhosini lo. Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthe kuqakathekile ukudlelana kuhle labantu. Ubekhona njalo lomele iMangwe edale lephalamende uMnumzana Dingi Muziphuthi, yena okhuthaze abantu ukuba belobe imbali yesizwe sikaMthwakazi njengalokho okwakusenziwa ngabamhlophe.
Sikwenza sikakhulu imizilo le esiyibona isenziwa ngabantwana. Kakhulu isadakamiya esiyibona isenziwa ngabantwana.
Kukanti lo mdeni wakoGampu Sithole uthakazelele ukwakhiwa kwelitshe lesikhumbuzo likakhokho wabo unkosikazi Shila Sithole. Isizukulwane senduna uGampu Sithole 1 uthakazelele okwenziwe lapha okulele khona induna le.
Chief Gampu was a highly esteemed chief general of King Lobengula.
Kubikwa ukuthi induna uGampu yayinamakhosikazi alitshumi lambili, abahlanu babo kwakungamadodakazi omzawo wakhe wenkosi uLobhengula. Ngimele iStudio 7 iseMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leHighlanders bathi baqoqe phose inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika emcimbini abawenze izolo eHighlanders Clubhouse koBulawayo. Benzele umcimbi kulandela ukuhlawuliswa kweqembu leliyinkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, inhlanganiso yenguqu iCastle Premier Soccer League, kulandela ukukhalala umdlalo owawuphakathi kwalo lelesimba bhora kunkezo yeChibuku Cup kumaviki amabili edluleyo. Abaqoqe umcimbi lo babonge kakhulu okwenziwe ngabalandeli beHighlanders besithi imali le izanikwa iziphathamandla zaleli qembu. Hayike sesifike emaphetheleni zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.